Isahluko 36. Impi ephambi kwethu. Kusukela ekuqaleni kwempikiswano enkulu ezulwini, lokho kuyinjongo kaSathane ukugenqula umlayo kaNkulunkulu. Kungenxa yokufisa ukufeza injongo leyi okwabangela ukuthi ahlamukele umdali, njalo loba nje wayexotshwe ezulwini, lokho eqhubeka ngempi efananayo lapha emhlabeni. Ukuba adukise abantu njalo ngaleyo indlela abenze ukuthi bephule imilayo kaNkulunkulu. Leyi yiyo injongo yakhe enkulu ayisebenzela ngamandla wonke. Akukhathalekile ukuthi lokhu kwenzakale ngokwephula imilayo yonke kumbe ngokubeka eceleni owodwa. Ngoba impumela yakhona iyafanana. Lo owephula owodwa ubonisa ukudelela imilayo yonke. Indosela njalo nomzekeliso wakhe. Usehlangothini lokwephula umlayo. Ngakho ke ulecala lokwephula yonke. Jakobe 2 verse 10. GC 582.1. Ngenxa yokufuna ukwenza ukuthi abantu banganaki imilayo kaNkulunkulu, uSathane sewenza imizamo yokuphambanisa imfundiso zeBhayibhili. Njalo ngale indlela, imfundiso zamanga sezangeniswa enkolweni yezinkulungwane zabantu abathi bakholwa iBhayibhili. Ingxabano yokugcina enkulu phakathi kweqiniso lamanga iyimpi yokugcina ebivele ikhona mayelane lemilayo kaNkulunkulu. Sasilungiselela ukungena phakathi kwempi leyi, impi ezaba khona phakathi kwemithetho yabantu lemilayo kaJehova, phakathi kwenkolo yeBhayibhili lenkolo yokuzivumbela lamasiko. GC 582.2. Zonke ingatsha ezibambana emsebenzini wokulwisana leqiniso njalo lokulunga. Zonke ingatsha ezizabambana emsebenzini wokulwisana leqiniso njalo lokulunga emncintiswaneni lo seziqalile ukusebenza kathesi. Ilizwi likaNkulunkulu elingcwele elaqhutshelwa thina ngemva kokubhadala intengo enkulu kangaka ngokuhlupheka njalo langegazi, kathesi alisanakwa muntu. Wonke umuntu ulethuba lokuzuza iBhayibhili. Kodwa balutshwane abalamukela njengomlawuli wempilo. Ukungakholwa kugcwele indawo yonke ngendlela eyisimanga, hathi emhlabeni kuphela, kodwa lasezulwini. Abantu abanengi sebefike esigabeni lapho abaphika imfundiso eziyinsika yenkolo yesiKristu. Amaqiniso amakhulu aphathelene lokudalwa komhlaba atholakala eBhayibhilini. Lokuwa komuntu lemfundiso yokubuyisana phakathi kukaNkulunkulu labantu. Njalo lokungaguquki komlayo kaNkulunkulu, zonke lezi imfundiso ziyaphikwa. Kungakhathalekile ukuthi baphika zonke kumbe ezinye zakhona. Lokhu kwenziwa ngabanengi abazibiza ngokuthi ngamaKristu. Inkulungwane zabantu abaziqhenya ngenhlakanipho lenkululeko abalayo bakuthatha njengobufakazi bokuba buthakathaka ukwethemba ngokupheleleyo eBhayibhilini. Bacabanga ukuthi kuyibufakazi bokuba lezipho njalo lemfundiso ebanzi ukukhonona ngezinto ezilotshwe eBhayibhilini njalo lokuchasisa ngendlela engelamsebenzi amaqiniso alo amqoka. Abafundi abanengi bafundisa abantu babo njalo lababalisi abanengi bafundisa abafundi babo ukuba umlayo kaNkulunkulu sowaguqulwa kumbe sewadilizwa. lokuthi labo abakholwa ukuthi izimiso zawo wonke lokho wonke lokhe sisaphila lokuthi kumele zilandelwe bathathwa njengabantu abafanele ukuchothozwa lokungamukelwa GC 582.3. Ngokuphika iqiniso abantu baphika umlobi walo ngokuvoxela phansi umlayo kaNkulunkulu baphika amandla walowo owanika umthetho. Kulula kakhulu ukwenza imfundiso zamanga izithixo empilweni zabantu njengokuzenzela izithombe ezibaziweyo njengesigoqo kumbe ngelitshe ngokuveza ngendlela engaqondanga isimilo sikaNkulunkulu. USathane uhola abantu ukuthi bambone ngendlela engayisiyo. Ebantwini abaningi isithixo semicabango yabantu siphakanyiswa size sifakwe endaweni kaJehova ngesikhathi esifanana ukwephulwa. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu kavumeli empilweni, uNkulunkulu ophilayo njengendlela evezwe ngayo eBhayibhelini lokuthi njalo lasedalweni ukhonzwa ngabalutshwane kakhulu, inkulungwane zabantu zifakwa indalo esilinganisweni sobukhulu sobuNkulunkulu kodwa bephika uNkulunkulu wendalo loba nje kusesimeni esihlukeneyo ukukhonzwa kwezithixo lokhe kusaphila phakathi kwamaKristu ngendlela efananayo okwakukhona endulo ko-Israyeli ngezinsuku zika-Elijah. UNkulunkulu wabantu abaningi abazibiza ngokuthi bahlakaniphile labalobi lezimboni labezombusazwe labalobela amaphephandaba uNkulunkulu walabo abaphumeleleyo ngokwasemhlabeni lowezinkolo eziningi eziphezulu ngitsho lowezinye zezenkolo zabafundisi wehluke kancane nje lombhalo uNkulunkulu welanga owasefonishiya GC 583.1. Ayikho enye imfundiso yamanga esayamukelwa ngamaKristu emhlabeni elwisana lamandla ezulu manqamu. Ayikho enye futhi elwisana lamandla engqondo. Ayikho enye njalo esayaletha umphumela omubi wedlula imfundiso yakulezi insuku. Elokho ikhula yokuthi imilayo kaNkulunkulu ayisela msebenzi empilweni zabantu. Wonke amandla alemithetho yawo okudingeka ukuthi ihlonitshwe njalo ilandelwe. Akula hulumende obengaba khona kungela mithetho. Kodwa kuyisimanga ukuthi abantu bacabange ukuthi umdali wezulu lomhlaba ngalayo imithetho yokunqanda izidalwa ezidalileyo. Asithi abafundisi abadumileyo babe ngabafundisa phambi kwabantu ukuthi imithetho yelizwe levikela amalungelo abantu ayisela msebenzi. Lokuthi imithetho leyi iyasincandezela amalungelo abo. Ngakho abantu akufanelanga bayihloniphe. Abafundisi abanjalo bebezaqhubeka okwesikhathi esingakanani bechumayela phambi kwabantu. Kambe kulecala elikhulu yini ukwephula imilayo yezigaba njalo lembuso okwedlula ukunyathezela phansi imilayo evelela ezulwini yona eyinsika yokubusa konke na? GC 584.1. bekuzazwisiseka ngcono ngabe amazwi alapha emhlabeni ebengasusa imithetho yelizwe njalo bavumele abantu ukuthi benze njengokuthanda kwabo kulokuthi umbuso wemihlaba yonke asuse imithetho yakhe njalo achiye umhlaba ungelawo umgomo wokuveza abalecala njalo lokukhulula labo abawulandelileyo. Ngabe siyazi impumela yokwesula imilayo kaNkulunkulu elizweni na? Likhona ilizwe eselike lakuzama lokho. Zazizimbi kakhulu izehlakalo ezenzakala elizweni laseFrance lapho inkolo yabantu abangavumiyo ngobukhona bukaNkulunkulu eyayisiyiyo ephethe intonga yokubusa. Kwabasobala emehlweni omhlaba wonke ukuthi ukususa imithetho eyabekwa uNkulunkulu kutsho ukwamukela ukubuswa ngabantu abaloqhuku olwesabekayo. Nxa umgomo wokulunga usubekwe eceleni, indlela iyavulwa ukuthi uSathane abonise amandla akhe emhlabeni. GC 584.2. Kuzo zonke indawo lapho imilayo kaNkulunkulu ephikwa khona, isono siyama ukubonakala ngendlela esibe ngayo njalo lokulunga kuyama ukuba yinto abantu abayithakazelelayo. Bonke abayala ukulawulwa uNkulunkulu balahlekelwa ngamandla okulawula impilo zabo. Ngenxa yemfundiso zabo ezimbi kangaka, umoya wokudelela lokuqholoza uyahlanyelwa enhliziyweni zabantu abatsha njalo labantwana, bona abangakuthandiyo ukulawulwa. Njalo ngenxa yalokhu kuba khona ubukliwi emphakathini. Ngesikhathi bechothoza ukwethemba kwalabo abagcina iziqondiso zikaNkulunkulu, uquqaba lwabantu lwamukela njengenjabulo imfundiso zamanga ezivela kuSathane. Bavumela imizwa njalo benza izono ezivangela ukuthi ukujezisa kukaNkulunkulu kwehlele ebahedeni. GC 584.3. Loba abafundisa abantu ukuthi bangaqakathekisi imilayo kaNkulunkulu bahlanyela ukungalaleli njalo bazavuna ukungalaleli. Akususwe uthango lokuvikela olubekwe yimilayo engcwele. Okuzalandela yikuthi imithetho efakwe ngabantu layo masinyane izaqala ukwephulwa. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu kavumeli empilweni zabantu ukungathembeki zokunxwanela lokuqamba amanga lokuziqilibezela, abantu bazimisele ukuvoxa phansi iziqondiso zakhe ngoba zivimbela ukuphumelela kwabo. Kodwa impumela yokususa imithetho leyi iza kuba ngabangayikhangelelanga. Kambe nxa bekuyikuthi umthetho awusela mandla empilweni yethu, bekungaba lesizathu sokuthi abantu besabe ukwephula na? Izindlu kanye lenotho yabantu ibingeke ibe iphephile. Abantu bebezathanda inotho yabomakhelwane, bebezathatha inotho yabomakhelwane ngodlakela. Njalo labo abalamandla yibo ababekade beza notha kakhulu. Impilo ngokwayo beyingeke isahlonitshwa. Isivumelwano somtshado besingeke sisaba luthango oluvikela izimuli. Lo olamandla nxa ethanda ubezathatha umfazi kamakhelwane wakhe ngodlakela. Umlayo wesihlanu ubuza kwephulwa ndawonye lowesine. Abantwana bebengeke bathikaze ukuthatha impilo zabazali babo. Nxa ngokwenza njalo bebezazuza lokhu okufiswa zinhliziyo zabo ezikhohlakeleyo. Umhlaba wonke ubuzaba luquqaba lwezigangi njalo lababulali. Njalo ukuthola lokuphumula kanye lentokozo bekuzatshabalaliswa emhlabeni. GC 585.1. Lakhathesi imfundiso yokuthi abantu sebekhululwa njalo akusadingeki ukuba balandele iziqondiso zikaNkulunkulu seyabangela ukuba amandla okukhetha okuhle aphungulwe. Njalo lokhu yikho osekwabangela ukuba ububi bande emhlabeni. Ubundlova lobubi njalo lenkohlakalo sekungene emhlabeni njengesikhukhula esikhulu. Ezimulini uSathane lakho uhlala esemsebenzini. Ibhakane lakhe limisiwe ngisho lasemulini zamaKristu. Kukhona ukunxwaneka lomona lokuba ngabazenzisi, lokungazwani, lokulungisa ingxabano, lokuthengisa, lokulandela inkanuko zenyawo. Zonke iziqondiso zesiKristu ezidalelwe ukuba zibe yinsika njalo lothango olubumba zonke izinto eziphathelene lokuphila kwabantu zibonakala njengamazwi angela msebenzi alindele ukulahlelwa khatshana. Izigebenga ezimbi ukwedlula zonke ngemva kokuphoselwa entolongweni ngenxa yamacala abawenzileyo esikhathini bamukela izipho eziligugu kakhulu njalo lokulandelelwa sengathi bayenze into ebukekayo. Kuba khona ukusakazwa kwezenzo zabo njalo lamacala abo okukhulu kakhulu. Abezindaba labo bayaloba konke mayelana lobubi ababenzileyo. Ngale indlela abanye bayaholelwa ukuba bayenze amacala afana lokugqekeza, lokuqilibezela njalo lokubulala. Njalo uSathane uyajabula ngenxa yokusebenza kwamaqhinga akhe amabi. Indlela abantu abathanda ngayo ububi, lokubulawa kwabantu mahlayana owenzakalayo, lokwanda kokungazithibi kanye lobubi obehlukeneyo, kumele kuvuse bonke abesaba uNkulunkulu, kubenze bazibuze ukuba kuyini okungenziwa ukwenzela ukuthi isikhukhula sobubi lobu simiswe. GC 585.2. Endaweni lapho okuthethwa khona amacala, lakho sekwangena inkohlakalo. Ababusayo labo baholwa inhloso yokuthola inotho njalo lesifiso sokusuthisa inkanuko zomzimba. Ukungazithibi sekwafiphalisa inhliziyo zabantu abaningi osekubangela ukuba uSathane ayenelise ukuba khudulela lapho athanda khona. Omantshi labo abalakho ukuzithiba bayavumela ukuthengwa njalo bakhohlisiwe. Ukudakwa lokuthanda ukuzithokozisa, lokuvumela imizwa, lokunxwanela, lokungathembeki okwehlukeneyo kuyatholakala kulabo okumele baqinise umthetho elizweni. Ukulunga kuviselwa emuva, lokulunga kumi khatshana ngoba iqiniso liyawa emigwaqweni, lobuqotho kabula ndawo yokungena. Isaiah 59 verse 14. Chisi 586.1. Ububi njalo lobunyama kwezenkolo okwaba khona ngaphansi kokubusa kwebandla leRoma kwaba izithelo zokuncindezela kwabo iBhayibheli. Kodwa kathesi ingatholakala ngaphi imbangela yokumemetheka kobubi lokwakha umthetho kaNkulunkulu njalo lenkohlakalo elandela isenzo lesi ngaphansi kokukhanya kwevangeli njalo ngaphansi kwenkululeko ekhona kwezenkolo na? Kathesi njengoba uSathane engasenelisi ukugcina umhlaba ungaphansi kwamaphiko akhe ngokuwafihlela iBhayibheli, kathesi usesebenzisa amanye amaqhinga okufeza injengo efananayo ukwenza ukuthi abantu bangalikholwa ngokuphelela iBhayibheli, kufeza injongo yakhe efanana lokutshabalalisa iBhayibheli ngokwalo ngokuletha imfundiso yokuthi umthetho kaNkulunkulu awusela msebenzi, uhola abantu ukuthi bawe phule sengathi bebengabantu abangakaze bezizwe iziqondiso zawo empilweni yabo. Njalo kathesi njengasendulo usebenzisa ibandla ukufeza injongo zakhe. Amabandla amaKristu alamhlanje ayakwala ukulalela amaqiniso angahambelani labo loba nje evezwe sobala eBhayibhelini, njalo ukwenzela ukuthi bawaphikise besebenzisa indlela yokucacisa ubhalo osuhlanyele ukuthandabuza iBhayibheli emhlabeni wonke ngokungagadleli imfundiso yamanga eyalethwa ngabopapa eyokuthi umuntu ofileyo uqhubeka esazi okwenzakala emhlabeni. Sebalahlela khatshana ihawu elilodwa ebelingabavikela ekudukisweni kwenkolo yemimoya. Imfundiso yokuthi abantu baza kutshiswa egehena kokuphela seyabangela ukuthi abantu abaningi baphike inkolo yeBhayibheli. Njalo nxa amaqiniso omlayo wesine elethwe phambi kwabantu, usobala ukuthi ukugcina usuku lwesikhombisa njengeSabatha kugoqelwe kuyo njengendlela yokuzikhulula emlandweni abangafuni ukwenza. Abafundisi abaningi bakhetha ukufundisa ukuthi umlayo awusela msebenzi ngoba wabethelwa esiphambanweni. Ngale indlela balahlela khatshana imithetho elitshumi leSabatha ndawonye. Nxa umsebenzi wokuvuselela iSabatha ulokhe uqhubeka, ukuphika umlayo lokhu ukwenzela ukuthi bengamukeli usuku lweSabatha kuzaqhubeka kukhula kuze kuyefinyelela umhlaba wonke. Imfundiso zabaholi bamabandla sezavula umnyango wokuthi kungene ukungakholwa konke lenkolo yemimoya njalo lokufulathelwa komlayo kakhulu. Njalo phezu kwamahlombe abafundisi laba kulomlando wamacala wonke akhona emhlabeni ozibiza ngokuthi ukholwa inkolo yesiKristu. GC 586.2.
Thank you.
Ngesikhathi sinye iqula labantu abafana nayo lifundisa ukuthi isizathu sokwanda kwenkohlakalo yikwephulwa kwesabatha lamanga amaKristu azibekela lona njalo lokuthi ukufakwa komthetho oqinisa ukukhonza ngosuku lwangesonto yikho ozabangela ukuthi kube lenguquko ekuziphatheni kwabantu. Imfundiso leyi ivame kakhulu elizweni lase-America endaweni lapho imfundiso mayelana lesabatha leqiniso echunyayelwa khona kakhulu. Elizweni leli umsebenzi wokufundisa abantu ukuba bazithibe emzimbeni yabo ongomunye wemfundiso eziqakathekileyo kakhulu mayelana lokuziphatha kwabantu kwandise ukuhlanganiswa lemfundiso yokufuna ukuqakathekisa usuku lwangesonto. Njalo labo abasekela usuku lolu baziveza phambi komphakathi njengabantu abalenhloso yokuthuthukisa umphakathi. Njalo labo abayala ukubambana labo bayachothozwa njengezitha zemfundiso zokuzithiba njalo lemizamo yokuletha inguquko emphakathini. Kodwa iqiniso lokuthi inhlanganiso efisa ukuqinisa imfundiso zamanga ilobudlelwane lenhlanganiso eyenza umsebenzi omuhle. Akumelanga kwenze ukuthi imfundiso yamanga yamukeleke. Singafihla intshefu ngokulihlanganisa lokudla okwakha umzimba. Kodwa ngokwenza njalo ngeke siguqule isimo sayo. Isenzo lesi senza ukuthi ibe yingozi kakhulu ngoba lokhu kungenza ukuthi abantu bayidle bengananzelelanga. Kungamanye wamaqhinga kaSathane okuhlanganisa izimfundiso zamanga leqiniso elincinyane ukwenzela ukuthi amukeleke phambi kwabantu. Abaholi bamabandla aqinisa ukukhonza ngosuku lwangesonto bengasekela imfundiso lenhlanganiso ezigcwalisa indingeko zabantu. Lamaqiniso amanye asekelwa liBhayibheli. Kodwa nxa konke lokhu kuhlangene lemfundiso yabo ephikisana lomlayo kaNkulunkulu, izinceku zakhe akwenzeki ukuba zihlanganyele labo. Akukho abangakutsho okungabavumela ukuthi babeke eceleni imilayo kaNkulunkulu, babeke imfundiso zabantu endaweni yabo. GC 587.1. Ngokusebenzisa imfundiso zamanga ezimbili ezinkulu kulazo zonke, okuyimfundiso yokuthi umoya womuntu uyaqhubeka ulesabelo kwabaphilayo ngemva kokufa, njalo laleyo eyokungcwelisa usuku lwangesonto, uSathane uzabuthela abantu abaningi ngaphansi kokudukisa kwakhe. Nxa imfundiso yokuqala ibeka isisekelo sokuthi abantu bamukele imfundiso yemimoya, esibili yakhona ibumba ubudlelwane lebandla leRoma. Amabandla asungulwa ngabavuseleli atholakala elizweni lase-America yiwo azahola ngokwelula izandla zawo ukuba abambe inkolo yemimoya. Bazakwelula njalo izandla zabo ukwenzela ukuba babambane lamabandla ebandla leRoma. Njalo ngaphansi kwenhlanganiso lezi zontathu, ilizwe lase-America lizalandela amanyathelo abebandla leRoma ngokunyathezela amalungelo abantu okulandela umzwangedwa wabo. GC 588.1. Nxa inkolo yokukhonza imimoya ilokhe iqhubeka ithatha isimo esifanana lenkolo yamaKristu alamuhla, ilamandla angezelelweyo wokudukisa njalo lokugola abaningi. USathane ngokwakhe laye uselandela indlela izinto ezimi ngakhona kathesi. uzakuza esesimeni sengilosi yokukhanya. Uzakusebenzisa inkolo yemimoya ukwenza izibonakaliso eziyisimanga. Abagulayo bazakusiliswa njalo izimanga eziningi ezingaphikisekiyo zizakwenziwa. Imimoya leyi izavela njengabantu abakholwa iBhayibheli njalo izabonisa isimo sokuhlonipha ingubo. Zevandla. Okuyikho okuzabangela ukuthi umsebenzi lo wamukeleke njengamandla avela ezulwini. GC 588.2. Umzila wehlukanisa phakathi kwabantu abazibiza ngokuthi ngamaKristu lalawa abangakholwayo lokhu usiya uncipha kancane kancane. Amalunga ebandla athanda lokhu okuthandwa ngumhlaba njalo bazimisele ukuhlanganyela labo. Njalo uSathane uzimisela ukubahlanganisa ukuba babe zimba munye ngaleyo ndlela aqinise umsebenzi wakhe ngokuthanyelela bonke ngaphansi kokukhonza kwemimoya. Abaholi bebandla leRoma bona abaqakathekisa izibonakaliso bazadukiswa kalula ngamandla lawa azabe esenza izibonakaliso njalo lamandla amaKristu ngenxa yokulahla kwabo ihawu leqiniso. Labo bazadukiswa kalula. Abaholi bebandla leRoma balamandla amaKristu asungulwa ngabavuseleli kanye labantu abangakhonziyo. Bonke bazakwamukela isimo sokulunga okungelawo amandla njalo bazabona ekubambeni lokhu inhlanganiso enkulu eyokuphendula umhlaba wonke okuyikho abazacabanga ukuthi kuzaletha iminyaka eyinkulungwane yokuthula osekukade beyilindele. GC 588.3. Ngaphansi kwenkolo yemimoya uSathane uvezwa njengomuntu omele ukuphumelelisa abantu. Uzasilisa abagulayo njalo uzafundisa ukuthi uselande ukusungula inkolo entsha. Kodwa ngesikhathi esifanayo uzakusebenza njengombulali. Izilingo zakhe zizakuhola abantu abaningi ekulahlweni. Ukungazithibi lokutshabalalisa amandla wokwenza izinqumo, ukulandela imizwa yomzimba, ukulwa njalo lokuchitheka kwegazi kuyalandela. USathane uyathokoza nxa kulezimpi ngoba uyazi ukuthi zivusa imizwa emibi kakhulu ebantwini njalo zibangela ukuthi abantu abaningi bafele ezonweni zabo. Kuyinhloso yakhe ukufuqa amazwe ukuthi angene phakathi kwezimpi ngoba uyazi ukuthi ngokwenza njalo uyasusa ingqondo zabantu emsebenzini wokulungiselela ukuma ngosuku lukaNkulunkulu. GC 589.1. USathane usebenza njalo izehlakalo zemvelo ukuvuna imphefumulo yabantu abangazilungiselelanga. Usethethe isikhathi esiningi efunda imfihlo yamandla emvelo njalo uyenelisa ukusebenzisa amandla emvelo ngendlela athanda ngayo aze ayefika ebangeni uNkulunkulu avumela ukuba afike kulo. Nxa wayesevunyelwe ukuhlukumeza uJove, kachithanga isikhathi ukutshabalalisa imihlambi, lenxeku lezindlu labantwana, konke wakutshabalalisa. Inhlupho zalandelwa Muthumo. UNkulunkulu nguye kuphela ovikelayo njalo lobiyela izidalwa zakhe ukuze zingafinyelelwa ngamandla ombulali. Kodwa amaKristu abonisa ukudelela umlayo kaNkulunkulu. Njalo inkosi izakwenza lokhu ethembise ukukwenza. Uzakususa izibusiso zakhe emhlabeni njalo abuye asuse uthango lwakhe kulabo abahlamukela umlayo wakhe labaqhubeka befundisa labanye ukuba benze ngokufanayo. USathane ulamandla phezu kwabo bonke labo abangalakho ukuvikela kuNkulunkulu. USathane uzaletha izibusiso kwabanye ukwenzela ukuthi afeze injongo yakhe, aphinde njalo ahlukumeze abanye asebahola ukuthi bakholwe ukuthi uNkulunkulu nguye obahlukumezayo. GC 589.2. Ngesikhathi ebonakala khona phambi kwabantu njengenyanga enkulu enelisa ukusilisa yonke imikhuhlane, uzaletha imikhuhlane kanye lengozi ezehlukeneyo kuze kufike lapho amadolobho alodumo azakuba ngamanxiwa. Ngitsho lakhathesi emsebenzini, engozini kanye laseziphithiphithini zasolwandle kanye lasemhlabathini lasemlilweni esitsha emlilweni otshisa iganga lasezivunguzaneni ezenkulu njalo lezulu lesiqhotho emagagasini lakuzikhukhula zamanzi njalo lokuzamazama komhlaba endaweni zonke ngohlobo olwehlukeneyo. USathane ubonisa amandla akhe. Uyakhukhula isivuno esesilungele ukubuthwa. Kube sokulandela indlala njalo lokukhathazeka. Uyenelisa njalo ukungcolisa umhlaba kulandela izifo ezesabekayo. Ukubonakala kwamandla akhe lokhu kuzaqhubeka kukhula loba izikhathi zidlula. Ukufa kuzakwehlela abantu ndawonye lezinyamazana. Umhlaba uyabubula njalo uyadlula. Labantu ababi bayabhubha. Umhlaba lawo ungcolile ngaphansi kwabahlali bawo ngoba bephulile imilayo. Baguqula le mithetho babuye bephule lesivumelwano. Isaiah 24:4-5. GC 589.3. Nxa kusenzakala konke lokhu, umkhohlisi omkhulu uzakwenza ukuthi abantu bakholwe ukuba labo abalandela intando kaNkulunkulu yibo ababangela bonke ububi lobo. Iqula lalabo bantu laba abenza lokhu okungathandwa lizulu lizabeka icala lenhlupho ezizaba zikhona phambi kwabo phezu kwequla leli elithi ngokulandela imilayo kaNkulunkulu labangela ukuba ububi ababi bahlale bekhunjuzwa ngezono zabo. Kuzachasiswa ukuthi abantu bazondisa uNkulunkulu ngokwephula isabatha. Abazalibeka ngosuku langesonto. Baza kutsho njalo ukuthi isono lesi yiso esibangele inhlupho lezi ezingasoke ziphunguke ngaphandle kokuthi kubekwe umthetho oqinileyo wokuthi abantu bakhonze ngosuku langesonto. Njalo lokuthi labo abafundisa ukuba kulandelwe umlayo wesine ngokwenza njalo abaphikisa ukugcinwa ngosuku lwangesonto yibo abayizitha zomphakathi njalo bavimbela ukuthi abantu babuyiselwe esimeni sokuthandwa uNkulunkulu njalo bathole futhi inotho esibalahlekele kusetshenziswa izizathu ezibonakala zilesisindo. Wase kusithi u-Ahabi ebona u-Elijah, u-Ahabi wathi kuye, nguwe yini ohlupha u-Israyeli? Wase sithi, kangihluphanga u-Israyeli, kodwa nguwe lendlu kayihlo. Ngokuyitshiya kwenu imilayo yenkosi, lalandela obhali. Amakhosi 18 verse 17 lo 18. Nxa ulaka lwabantu laqhubeka lubaselwa ngenxa yamacala okuzibumbela afana lalawa, bazakhetha ukwenza lokhu endulo abakwenza phezu kwabameli bakaNkulunkulu okwenziwa ngu-Israyeli owayesehlamukela iqiniso ku-Elija. GC 590.1. Amandla okwenza izibonakaliso ezakwenziwa ngenxa yenkolo yemimoya azaba lendosela enkulu ekuhlukunyezweni kwalabo abazakhetha ukulandela imilayo kaNkulunkulu. Lokuhlonipha imithetho yabantu. Kuzaba khona imbiko evela emimoyeni ezakutsho ukuthi uNkulunkulu ubathumele ukuzolimukisa labo abaphikisana lomthetho wokuphakamisa usuku lwangesonto ukuthi benze iphutha beqinise ukuthi imithetho yelizwe kufanele ihlonitshwe njengemilayo kaNkulunkulu. Bazakhonona ngenxa yobubi obuzabe sebandile emhlabeni njalo basekele amazwi abaholi bamabandla okuthi ukwehla kweziga lokulunga ebantwini kubangelwa yikungahloniphi usuku lwangesonto. Luzaba lukhulu, lukhuni ulaka oluzaqondiswa phezu kwalabo abazakwala ukwamukela ubufakazi babo. GC 590.2. Amaqhinga uSathane azawasebenzisa empikiswaneni yokugcina uyafanana lalawa awasebenzisa ekuqaleni kwempi ezulwini. Wathembisa izithunywa zezulu ukuba wayesebenzela ukuqinisa amandla kahulumende wasezulwini, yena ensitha esenza yonke imizamo yokugenqula. Njalo umsebenzi yena ayezama ukuwenza wabeka icala phezu kwengilosi ezazizama ukumphikisa. Amaqhinga afana nayo enkohliso abonakala sobala embhalini yebandla leRoma. Lizwakale lifundisa ukuba yilo elimele izulu emhlabeni, khona ensitha lizama ukuziphakamisa phezu kaNkulunkulu njalo lokuguqula imilayo yakhe. Ngaphansi kokubusa kweRoma, labo ababulawela ukumela ivangeli babebekwa icala lokuba ngabenzi bokubi. Babevezwa njengabantu abasebenzelana loSathane, njalo yonke imizamo yenziwa eyokungcolisa amabizo abo besenzela ukuba phambi kwabantu bebonakale njengenyamazana ngisho lasemehlweni abo ngokwabo. Kuzaba njalo lasesikhathini lesi nxa uSathane ezama ukubulala labo abahlonipha imilayo kaNkulunkulu, uzabangela ukuthi babekwe icala lokuba izephulamthetho njengabantu abadelela uNkulunkulu njalo abayimbangela yezijeziso ezizaba zisemhlabeni. GC 591.1. UNkulunkulu kabambi ngamandla umzwangedwa wabantu, kodwa uSathane ngazo zonke izikhathi ukwenzela ukuba alawule labo ayehluleka ukubakhohlisa. Usebenzisa udlakela. Ngokusebenzisa ukwesaba kumbe ukubamba ngamandla, uyazama ukubusa umzwangedwa njalo lokuzitholela abangamkhonza. Ukwenzela ukuthi akufeze lokhu, usebenzisa abaholi bamabandla njalo lababusi bamazwe ngokubafuqa ukuba bafakwe imithetho ephikisana lemilayo kaNkulunkulu. GC 591.2. Labo abazahlonipha usuku lweSabatha oluvezwe eBhayibhelini bazabekwa icala lokuba yizitha zokuziphatha njalo lezomthetho wezizwe, njengabantu abaphambanisa ukuziphatha kwabantu emphakathini, njengabantu ababangela ukuba abantu bazenzele umathanda njalo bakhohlakale, njalo bazachazwa njengembangela yezijeziso zikaNkulunkulu ezizabe zisemhlabeni. Ukumela kwabo iqiniso kuzathathwa njengokuqholoza lokudelela njalo lokweyisa amandla abaholi. Bazabekwa icala lokungahloniphi uhulumende obusayo. Abafundisi abazabe bephikisana lomlayo kaNkulunkulu bazafundisa phakathi phambi kwamabandla ukuba abantu kumele bahloniphe imithetho yelizwe ngendlela okwagcotshwa ngayo uNkulunkulu. Emthethwandaba njalo lasephalamende, labo abagcina imilayo kaNkulunkulu bazavezwa ngendlela engayisiyo njalo babekwe amacala amakhulu. Amazwi abo azavezwa ngendlela engayisiyo silo iqiniso. Inhloso zabo zichasiswe ngendlela ezakwenza ukuba babonakale njengezikliwi. GC 592.1. Nxa amabandla wonke ahlonipha usuku lwangesonto eqhubeka ephika amazwi asobala atholakala eBhayibhelini aqinisa umlayo kaNkulunkulu, bazafisa ukuthulisa labo abazabe sebehlulekile ukubanqoba ngeBhayibhili. Loba nje bekhetha ukuvala amehlo abo mayelana leqiniso leli, bazathatha inyathelo elizavangela ukuhlukunyezwa kwalabo abazakwala ukwenza lokhu amaKristu wonke azabe esekwenza ngokwamukela isabatha lokuzibumbela elafakwa ngopapa veRoma. GC 592.2. Abaholi bebandla njalo labelizwe baza kubambana ukuthenga lokufuqela kumbe ukubamba ngamandla bonke abantu ukuba bahloniphe usuku lwangesonto. Ukuswela kwabo usekelo oluvela eBhayibhelini kuzathathelwa indawo yimizamo yabo yokubamba abaphikisayo ngamandla. Inkohlakalo kwezombangazwe isibangela ukuba abantu bangathandi ukulunga njalo leqiniso, njalo ngisho laselizweni lase-America lapho okukhona inkululeko khona, ababusi njalo lamalunga edale lephalamende ukwenzela ukuba bathandwe umphakathi bazavumela lokhu okuzabe kufunwa nguZulu ukuba bafake umthetho ozabamba abantu ngamandla ukuba bahloniphe usuku lwangesonto. Ukukhulula komzwangedwa okwabuya ngemva kwentengo yokuzidela okungaka akusoke kuhlonitshwe futhi. Empikisweni enkulu ezayo masinyane Sizabona umzekeliso wamazwi womprofita athi, umgobho wathukuthela. Umgobho wathukuthelela owesifazana, njalo wahamba ukuba uyekulwa lensali yenzalo yakhe. Labo abagcina imilayo kaNkulunkulu, njalo laba lobufakazi bukaKristu. Sambulo 12:17, GC 593.1.